Soku isika disenda baku VOA Njebele.
Lami ngibonge leli thuba ngibonge uThando Nogawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-27 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana okwenzakala lezinsuku.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda.
UZulu uthi impilo isiba lukhuni ngamandla ngoba intengo isikhuphuka mahlayana nsuku zonke.
Into yokhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungacina ukwazile ukuyithenga, kodwa uzagcina ukhathe ezinye izinto. Yikho kuthola ukuthi khona abantwana abezikolo abaningi ofuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlele.
Abalwa impi enkululeko eMadlambuzi bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende eMadlambuzi.
Laba abazithiba ngama-officers bahamba besifisela abantu ukuthi singajoyini izaphuyendeyo ngakoseni izaphuyendeyo sizalibona, but abantu bazinishele, abantu bagciniwe ngento enjengala elizweni lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yempahla mahlayana ngoba lokhu kutsho akutsho ukuthi umhlaba usudilika. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wezamabhizimusi oqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair izolo. UChiwenga wethule amazwi la ngesikhathi inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association INACORA isithi ukukhuphuka kwentengo yezinto okuqale ngomvulo sokuthiye uZulu weZimbabwe esidla lukhlubhu. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili i-$2000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa sona esikhwele sisuka ku-$1200 Zimbabwe dollars saya ku-$1430. Okunye okukhwelileyo kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuthiyetshiyeneyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyayibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So ukwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu ilahlekelwa yisisindo, abantu bayagula baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki, indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imkhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto, ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba njalo yizavunguzane nje ezidlulayo. Uthini ngamazwi anjalo?
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki, siso abantu balahlekelwe izimali ngombuso kamgabelo ogono imali zacatha nje emabhanki ayekhona so buba nzima ukuthi namhlanje uvuko sithi abantu bengethuki abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu siyamkhumbula umthuli wathi ngiyena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo siyomali kodwa ngenxa yokuthi umuso ungene phakathi kulendlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto waqabuka sesithi imali sesile surplus isurplus yangkhona iyabe isaziyo izusiswa yibo kodwa ebantwini impilo yabanzima inzima and izikolo ziyavula kungasokongaki into ziyabe zikhwelile abantu balahlekelwe imisebenzi so vele akulanto engenza sibe lethemba kulokhu akukhulumayo lokuthi balendlela yokukufiksa asiyibone ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43 so akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu
alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu lokhe sikudaba lunye uZulu uthi impilo isibulukhuni kakhulu ngoba intengo ikhuphuka mahlayana nsuku zonke Sixoxe lo mzali umnumzana Ndodana Sibanda wedolobho lePlumtree.
Ngabe kuthiwa kuyenzakala, ngabe kuthiwa khona amashopu wonawo ayiwona athengisa amarandi. Abantu labo behola amarandi, bahola amayusa, behola amayusa. Kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayila sifiso sokuthi abantu bephile, ayila sifiso sokuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephephile impilo engcono. So iyayekela kuphela and uyathola ukuthi i-society si-divided. Abantu kulabahola ngamarandi, kulabahola amayusa, kulabahola amabhondi. So khona kuthana kuyabula. Kakhulu kuvele kwenza impilo ibe nzima kakhulu ubuhlungu hayi into khona njengokutshontshwa lokhu kwemali lokhu bakithi abantu laba kufuze ukuthi ngaba yabotshwa kuze kucake ukuthi uhamba njani abantu laba kufuze ngaba yabotshwa bona abantu abase-airport u-security officer lwani wazwakale khuluma wonke kuze u-Ubert Angels laika kafrizele imali wonke bona bophashwa njava bonke ababotshwe laba abantu bebonakala bebotshiwe kuze kukhanye ukuthi khona siyangaphi njalo sisenzani ngaphandle kwalokho vele akula muntu ongabaxelela abantu laba ngoba siyakubona ukuthi bona bayekela zonke izinto abakhuluma anto bona kathi bathule zwiya asozulu bekhuluma abantu abayikhuluma ngelokuze igold mafia angazi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo ungazwakaliyo total wonto lokhu umuntu kazwakali lapha bababambile straight bababambe amaphenti ephansi so avele abala ngenye indlela abangayitsho bangamasela hayi akwenziwe iplan baboshwa abantu thina sifuna ukuthi sibone bebotshiwe kuphela bebethathelwe lezi zinto lezi kuze kucaca ukuthi imali le iyathathwa sesisengiwe kakhulu ilizwe lesilisengiwe kakhulu asalinga selalutho ngabantu abalutshwali kulokuthi kanti abantu abaningi bayahlupheka abantu abaningi bayahlupheka hayi ofuze bebotshwe sibila bantu zokubona kwami hayi kulokumzima obukhulu lapha ezweni lezimbabwe ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngathi kuzahamba njani ngoba singaqeda enye i-10 years nje so kusho ukuthi vele ilizwe leli lizayo ilizwe abantu ama-destitute kuphela ama-destitute
manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani asithi thina abantu bayenelisa na njalo nxa bengela bayenzani abantu baphila njani
okwenzakala kulokunzima ukuthize into yakhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungacina ukwanzela ukuyithenga ngokufosezela ngokufuna ufosezela kodwa uzagcina ukukhatha ezinye izinto yikho ukuthola ukuthi khona abantwana abezikolo abaningi ofuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlalele because uzafundisa njani umntwana wena uthi sokuthola imali yempupho kunje so sithwele nzima ukuthi khona even ischool fees ukwazi ukubhadala examination fee ungananzelela ukuthi khona even ama examination fee njalo khona edure njalo bayalikhisa ngebomo ama examination ufice ukuthi abantwana abafailile bonke last year sibe la problem abantwana bafaila bonke ngobuningi befailiswa ngebomo besenziwa ngebomo ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha bayathengisa amaphepha kusho ukuthi bayalamba kwale zimseki bayathengisa amaphepha so amaphepha aselika futhi so abantu vele into ezinjengezikolo bacela beyekela begijimisa ukuthi ngithole imali imali impupho phela ngihle ngoba kunzima ukuthi le mali eholo eholo lakhona uhola amabond amabond akhona athengi lutho unxa ufika lapha nosiphathelemba kuba kujintshela ngenye imali ephansi kakhulu every time nxa uholwa vele ba ema ama data ama data okuholo bengavele bekwathi kulo 15 lo 30 lapho bahle bekhweze khona ngabo imali lezo zikhwele ziye phezulu uthi nxa usiyadinga irand usiyadinga US dollar ufika ukuthi isiphezulu ungayenziyo so impilo yakho vele iba nzima kakhulu so akulokunzima abantu bacina bekhube dropper ezinye izinto ezifuze zenzakale ezinye ezikolo wathi wathi kwecela ukukhansila lokho ngoba ayibona ukuthi lokho kuyilajari ukufundisa umntwana kuyaba yilajari.
Hello ke ngumnumzana Ndodana Sibanda umzali obekhuluma icingweni le studio 7 eseplumtree.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Abalwa impi yenkululeko emadlambuzi esigabeni seMathebeleland South bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo eleZanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa ngokhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa kulona lo umnyaka. U-Ezra Chisasibanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Plumtree.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu ukukhakhasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Sibongelezi Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Laba abazithi bangama-veterans bahamba besifisela abantu ukuthi ingajoyina izaphu yenileyo ingavoteli izaphu yenileyo sizalibona but abantu bazimisheli abantu bakudiniwe ngento eyenzakala elizweni lapho basike indaweni phela ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele.
UMnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla lezanu PF bazama ukumbamba ngamandla tangene kubandla leZanu PF.
Kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamasipeli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamasipeli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwabulokwana bathi fanele singene kuZanu PF kodwa kasifuna mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi mina ngagcina ekujuneni kubuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngeyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngobuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye sibange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho engihlala khona vele yini ngedwa umuntu wezaphu.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emaplazini uthi indlala isimthwalise nzima.
Akusaholi abantu abaningi vele asiholi babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi abakho ephathini yabo. Ngiyabezela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugogo abakwanisi ukuthi bangazincedi. Sasikhalela intumbi labo bangathola okuncane ngabana bezincedisi manje njengoba betshiywa phansi khonapho ke ngalabantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli yampathi ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende uMnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ngamangala uhlazwa tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Ngithanda ngokubeka kube sovala ukuthi ngamangaki wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZanu PF kukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo langokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa akulendawo athi akuna muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli wezaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwetiselwa ngabalandeli beZanu PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngiyimela Studio 7 emadlambuzi ePlumtree, igama lami uYezu Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa sivela ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leZimlife.com lilodaba lokuthi akula ngitsho lo yedwa weZimbabwe ohlala kule South Africa olepermit esizaphela umsebenzi ocele uncedo kuhulumende weZimbabwe. Leli phephandaba lithi inengi lisalinde ukuthi amapermit la aqale aphele umsebenzi. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi iziphathamandla zehofisi kamongameli welizwe u-Auxilium Mnangagwa zivimbe uZulu obefuna ukuthatha imfanekiso kamongameli edolobheni leBeitbridge ngolwesibili. Intatheli zindaba ezingayisizo zemisakazo lamaphephandaba kahulumende lazo sivinjiwe ukuthatha imfanekiso kankosikazi Auxilium Mnangagwa. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilijika ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi njani? Siyabonga izindaba elisinikeza izindaba ezingakhethi hlangothi. Siyakholisa ngathi lingaqhubeka ukuthi ibambe kanjani. Ngidinge impawule lami lapha ngiyazo ezombangazisa. Into eyenzakalayo njengomthakazi siyabona kuyenzakala amabhathi akhona. Abantu bayavota ngokuthanda kwabo, bayasapota ngokuthanda kwabo. Kodwa into engiyitshoyo mhlawumbe ibona kwa singayenza yonke lento esifuna nayo mhlambe ngezifiso zethu, kodwa kufanele sibe kwazi singabathakazi siphila asithandeki noma singavotela wonke amacembu la akhona, especially asempumalanga lawa. Singavotela izanu, singavotela iTCC, kodwa kufanele sibe kwazi ukuthi sonke isikhathi silapha siyi-second priority. Sonke isikhathi is either iTCC or izanu ebusayo. Umuntu kamthwakazi sonke isikhathi yi-second priority. Engizama ukukutsho lapha ukuthi asivule namehlo sibone ukuthi singenza njani ukuthi ngelanga lathi sisifake ku-first gear ngoba sisahlala siyi-second gear sonke isikhathi. So angitsho ukuthi mhlawumbe ngithi umuntu kavotele ini, kodwa asivuleni amendle lathi sike sizameni ukuzithuthukisa siyisigaba semadebeleleni. Singahlali singayi second priority ngazo zonke isikhathi. Kuyozokube nini kade?
Mavuka Lomtengu Studio 7. Ya, ngizwe undoda lo othi Boom Shebelele. Angazi ukuthi Boom Shebelele umnceda ngani. Kale ukhuluma ngephandle vele ngala support. Ngakhuluma ngezaphu uthabe usenza njalo. Asidlali lapha baba. Lapha sisiriya. Izaphu vele yadilizwa ngukoma isiko. Chiyana lathi. Iniphathe zikangele yi-CCC. Le zani yamaphathe angadala support. Lokho kweni lokho akula support. Sekela baba uzodlala uzothi Boom Shebelele uzosihlabele. Abasakhula kuncedi konke lawa. Awona umuntu okhulayo ongasupport izaphu. Bayake la nto ngenxa yoyaholisa izitshipa nani lamahlewu. Njengoba ningalamali nje abaningani vele izapho baba kwaphela lokho tshana uswanye lomsindo. Awela muntu ematopo mnambele ematopo awela muntu ematopo abavotele idoti. Izapho vela nguvalwa siyasikophathi tshana nako ulandele unkomo wafuna unkomo wena ungumuntu omdala. Sobale kususe goli susithi abantwana bebehamba emaralini. Izapho kuyabanceda ngani? Akula ncedi nje. Kaze sikhangele labafana abancane omqondisi obona bochamisa lina ngani asenele umqondisi kuphela izapho emana ngobizaphu la mhla mhla abulandele ingcekeza
isindaba asiyizwa ama opposition parties ayaqala ukubhekana bakhuluma lokhu kusukuma kanti why singamshizwa no PF sonke, why singakhulumi ilizwi ngoba udubo la jiti lisihlasela sonke, kanti asikuboni yini okuyinto okuyimbali imbangile ebuya lizwa kidiza, why singahlabeli izwi linye sonke sithi sikhipha izano kudilungise izwi lokho ukuthi kona kuzwa PCC yenza lokhu izaphu yenza lokhu izaphu ayikazivusi iCC ayikazivusi MRT ayikazivusi asikhuphe umkhuhlane izano suket abantu ini, mukhlan sukulun ini, kira la pelik ini. Sistem suketin jenya is. Kena asiban panieni. Doa kita mah parti zuban ucin, zuban ucin. Es dong usah selesai PF vali lapana. Ayi konjusin halumis. Zuban zuban neka bus. Ivi nomu umazin sa. Adulan dong halumis isa. Kena asik kupen dong mukhlan ini doa yos. Isa mazus sukulun isa. Isa. Kuma puni zanu PF itu isu. Abang tu anggez bago bago zudana di turun itu. Nono mah usah selesai mas pelala. Asik kupen mas pelala. Asal Eropa bantu mukuda. Napa bako nama halu kampen mukuda. Kamu bantu baza kholi loko zukwe ni. Abang tu kau mina mal. Abang tu kau sukutek. Ende bako zukam sukutek. Abang tu kau sukutek. Abang tu kau televisi. Rasanya kau Eropa bantu sukutek. Kamu bantu baza kau Eropa bantu mukuda sukuzom. Kau zukwe ni. Abang tu kau rojo. Kamu bama.
Studio 7, Studio 7. Sambunan kami lawan anda bako. Nisanya leandro. Tiko nenyendo. Tiaga param sipuzo. Loko tinggi ni langa. Kalau Studio 7 dischele indaba. Ize zagana masa Rusia. Ize zagana masa Amerika. Asia di Amerika sini maschele lawa jangan ngaku ngaku. Kita tinggal kuzu. Sunuku azing Rusia. Loko zagana Rusia. And Rusia sambalai. Sidi viva Rusia viva. 2023 futi. Siofuti nama kansila. Nama MPs etu. We MRP. Viva MRP viva. Viva Rusia viva. Viva MRP viva.
Sen bingelele nkundeni. Elinjani lonke basakazi themba lapho likhona liphilile hayi nge ngithi ngilimukisa abantu bakithi abathanda iqiniso labathanda ukungasetshenziswa bantu bakithi mina ngicabanga ukuthi khona asiyekeleni ukuvumela ukuthi osopolitiki bedlale ngathi osopolitiki isikhathi esiningi lapho elizweni lakithi bahlala bekhomba le emazweni asewest ukuthi yibo abayenza izinto zingakambi kahle emazweni aseAfrika. Mina ngokubona kwama kulona iqinisa lelo. Kambe uma singabheka manje elizweni lakithi ngendlela abantu abahlukuluzwa ngakhona on the ground. Kambe abantu labana bahlukuluzwa iAmerica yini? Kambe elizweni lakithi bakhona yini oseke wabona umlungu emile etshone tshana labantu emgwaqweni, amapolice emile emgwaqweni, etshone ehlukuluza abantu efuna izimali ebantwini ethathela abantu izimali. Kambe lokho lokho singakubiza sithi iAmerica esihlukuluzayo. Ngibona ingathi abantu bakithi isikhathi sokuthi singadlalwa ngosopolitiki. Ngoba kukhona igama elinye lalihlala likhulunywa lapho.
Yaye namba ngasoze ngibe mude ngizokhuluma nje ngalabo abantu abathi yemqondo bona hey wathi umqondi. Umqondi zokasile shona umqondi sibindebele lasemadopho. Siyakwazi lapho hlala qondiso lathi sinye singaba komoya. Iyasiswa mashona. Hey, lamthi ukugcwala abantu bakomoya, tsholotsho ukugcwala abantu bakomoya, emathopo bakugcwala abantu bakomoya. Uyaziwe ngani emathebeleni? Ngoba vele bakula abantu bakomoya lapha nomzilikazi wabathula ngapi? Laphana bahle bakabonke bajonana bakhulumisa indebele so ngamandebele labana abantu kade vele bona abantu abasuka umqondisi kade bona sebenze vele into ente sebeyenze labantu besindebele ngobundebele babo ngibona into sebeyenze yini bengangitshela nje iwani umqondisi uzama ukuvula abantu ingqondo ubonisa abantu ukuthi lapha lizojiwa bona sebezokukhuluma kuzogceka umqondisi kade isigolide liyathaphuza abantu bathaphuza omnakagala abantu babo labafazi babo kuna into abayibhizi ngakubhizi besola umqondisi kuphela kade igolide leli hlotsha phambi koni naliwo msimlomo iwayi lingakhulumi ngalo kuzosolwa umqondisi ukuthi yem umqondisi yasilo ndebele sorani nabanye abantu abathi igolide lidaliwo msimlomo abantu abantu abasebenzi baqhathile ngodwa abantu basemashona le lokho lisola umqondisi yemqondisi lishona hayi zabantu kuziqoqa manje bani hawu hawu kuthi lapho siyakhona manje umqondisi wami uzokukhulula abantu naye libhizi ukuthi umchothoza kuphela hayi hayi zabantu kuba abantu manje abantu besishona sozo bezo chothozana mina bodwa kodwa thina abantu besindebeni sachothozana sathingisana umuntu zama usizivula amehlo ukuthi sikhululeke lathi sabantu besindebeni sonke nje hayi bantu bakithi
salibonani wasakaze Studio 7 yalibingelela mbingelela labalandeli be trip singithi khangasani ngamandla ilokho ukuthi kuthiwa yeyi trip siyayilabantu trip siyayilama structures this abantu ba register abantu bafuna ukuvota and abantu bayakwazi 5 years lay zane vote into yonke izonakala amapolice akathatha abantu bayakhala bajontshela izifuyo abantu bayachaywa amapolice akasayenza umsebenzi ngoba sedizwa amapolice asokusebenza imali kabaholi izani thatha imali ithenge lokhu kuthi akwasha izimoto ukuthi behambe becampaign abechaya abantu ukuze bevotele izani so khona ofiyana kumele abantu bebone ukuthi nxa isibe thusela bengene kuzani PF kodwa ebhokisini umuntu ekhipha izani PF phone kipha izani PF this sizondile lokho okakuthi akwasho ukuthi ewanke bese sithi uridza ngawini uridza kawini ewanke uyakwazi lihlezi limfaka each and every time nxa kuvota uridza uhlezi edliwa more than 30,000 abantu la iyakwazi futhi this year ukuthi ewanke kawini so wena uyakusithi uyawina ngabekela ukutshona urobha abantu kabasayifuna izani PF bakhathele lalabo abantu abahlala besola umafa bethi umafa wakhuluma kube ngomqondisi lina ngaliyadingela umqondisi isikhulumeli ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukumhlonipha umqondisi nxa yena efuna ukuhlonishwa ngabantu kahlonipha abantu umqondisi nguye waqala ukuthuka umafa so umafa kasosigodi okuthiwa kumele aqakezele umqondisi ningaze lisende ama-odian likhulume lithi umafa urong umafa
wamtshela endiliqiniso yikho libona ubhudilwana owakhuluma ukuthi iMRP stokfela sikamqondisi umqondisi udla imali kanti zange limphendule ngoba lesaba esithi kwathiwa omangulube la esaba ukuthi uzolitshela indaba zenu lakuqinela umagalila liyekelanini ukuqinela umagalila umagalila watshela umqondisi iqiniso endiliqinise lingadingi irula futhi liyafuna kalifuni wamtshela
alawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli imlezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga kulabo abayenza ibe phansi kwe 2 minutes. Siyabonga. KwezeMelika, uMongameli Joe Biden wazise ngolwesibili ukuba mpela uzancintisa kukhetho oluzayo lanxa bekhona abakhononayo abebandla lakhe abathi yena usekhulile kumele achiye. UBiden oleminyaka yokuzalwa ngamashumi ayi-92 i-80. UBiden wethule umbiko wevidiyo ngolwesibili esazisa ukuthi uzaqhubekela phambili lathi yimpi yensika yeMelika afuna ukuyiqedisa ngoba wayiqala. Umbiko wevidiyo lo ubutshengisa imfanekiso yabalandeli baka mnumzana Donald Trump owake waba owayengumongameli welizwe abangena ngamandla esigodlweni seWhite House nyakenye befuna ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini yeDemocratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump sekulezinto eziningi-ningi ezingama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana lo Trump labo abangaze bawini bachiye nengaphi lo Trump akula bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe ngu-Trump ngesikhathi u-Trump lo-Biden berana. So abantu bonke lapha abafuna ukulandela u-Trump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifunwa ngu-Trump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umrepublican uzame ukuthi uzikhuphe ku-Trump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza zona ezizukuphika i-election lokusupport u-Trump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani. Ngoba ungazikhupha ngumrepublican abantu laba abavumelana no-Trump kathesi kabasosi bakufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kuka-Biden because u-Biden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engu-president. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa kodwa ngibona ukuthi ama-Republican ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi mina ngima ngokuthi ngibona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ohlaziya izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
baba wethu isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi akumelanga abantu baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana. UZulu uthi impilo isisiba lukhuni ngamandla ngonxa yentengo esikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.